Dube, indaba zokubusa indaba ezimele zisetshenzwe ngobunono nangenkalipho yiwisdom eningi kakhulu. Lokhu okwenziweyo ukuthi city council namapholisa masinyane bethi akusavunyelwa abantu bengene ngezimota eHarare, yikho osokwenze ukuthi kube le ngxabangxoza leyi enze ukuthi kugcine umuntu oyedwa esebhubhile, kuthiwa udutshulwe wadutshulwa ngamapholisa. Lokhu yinto esihluphayo kakhulu thina esisebenzela amalungelo oluntu, ukuthi nxa kuvuke udlame eHarare eZimbabwe, yinto ebuhlungu, yinto umongameli uMnangagwa osekumele ayisebenze masinyane.
Sizokuthiwa njalo ke ezitaladini lapha kumbe ngithi emgwaqweni kade kulapha abantu abavela kubutho, kambe ibutho lalo kumele lincedise yini amapholisa nxa kubuya indaba ezinje?
Ibutho selike lasebenza ngoNovemba, kukhanya liphendukile nje, kutshengisela ukuthi kule kungasuthiseki ngendlela amapholisa asebenza ngayo. Sibonile kufakwa umkomishi omusha wamapholisa amatanga, but kuningi okusamele kwenziwe ukwenzela ukuthi uZulu asuthiseke, ukuthi singenile sibili ku-new dispensation ethiwayo. Otherwise impilo zabantu zonke zinzima, abantu bathwele gadalala.
Pho-ke ukuhlukuluzwa kwabantu abathengisa emgwaqweni njalo lalabo abatshayela amakhumbi kuyaphela sokutheni?
Iqiniso elikhona ukuthi i-economy kusamele iguquke, abantu bethole imisebenzi. Yikho-ke lapho ukudubeka lokhu ukuthi abantu bathengisa ezitridini okuzaphela khona. Esindebeleni kuthiwa inhlwa ayibanjwa ngekhanda. So nxa abakhokheli befica kule ndubo esizisezile minyaka zaba khona, akutsho ukuthi ngokungena komuntu ogqoke isudu entsha namuhla sokusitsho ukuthi zonke izinto zizahle ziguqilwe. Kuzathatha isikhathi, njalo kumele abantu ama-citizens eZimbabwe etsho lawo ukuthi afisa ukuthi inguquko eyenzakalayo yenzakale njani.